Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthokazomohle kuStudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izilimo sezisitsha endaweni zelizwe ezinengi, kanti le mihogoyi layo idla ubhedu. Kambe uZulu weZimbabwe uzavuma na ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa? Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abalimi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bakhala ngokuthi izilimo sezisitsha ngoba sokulesikhathi izulu lingani. Abanye bakhala njalo ngemihogoyi abathi isiqede amabele. Ingcweti kwezokulima zithi abalimi kumele bakhulumisane labalimisi babo njalo bathenge imithi efaneleyo ukuze balwisane lalobubudli. Sixoxe lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza loZulu wemaphandleni eLupane, iRural Communities Empowerment Trust.
Nxa izulu lingabuya masinyane, kungathembisa sibili ukuthi izivuno zingaba zinhle, abalimi bangavuna, inala ingatshaywa. Kodwa nxa lingasananga kuyona le iviki esiyingenayo, hhayi kuyabe sokuqala ukuthi sibe le ntandabuzo. Kuyabe kungasathembisi lutho, kuyabe sokumele ukuthi sinakane ngendlala esingazibona sesikiyo njalo. Ukuthembisa lokungathembisi kuzaphawulwa ukuthi izulu liyana kumbe kalini. Nxa lingasananga, hhayi sesibuyele kundlala yanyakenye, kodwa lingana ngibona lonyaka kungaba ngconywana.
Imihogoyi ke injani khona ngapho?
Ye, kuba leziqintana kumbe ngithi iziqinti lapho abalimi abakhala khona ngayo imihogoyi ukuthi isiqede amabele, isiqede izilimo zabo, kodwa kwezindawo hayi abakahlangani ngalolo hlupho. Siyathemba ukuthi lapho abahlangana khona lo hlupho lwemihogoyi, abalimisi bayaphanga ukuthi bayencedisa abalimi ekuqedeli lolo hlupho. Siyakwethemba lokho, kodwa hayi ayisikuthi khona indawana zonke, kuba leziqinti lapho esigila khona imkhuba.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngoyinhlanganiso esebenza loZulu wemaphandleni eLupane, iRural Communities Empowerment Trust. Luqhubeka lusemilonyeni yabanengi udaba lokulwisana kwabasekeli bebandla leZANU PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe kungafika umnyaka ka-2028, lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa useke watsho waphinda ukuthi akalaso isifiso sokwenza lokhu, kepha abanye bathi ungumkhohlisi. Ukuze imizamo yabasekeli bakaMnangagwa iphumelele, kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe, kubuye kuyiwe njalo kureferendum, kubuzwe umphakathi ukuthi uyakuvumela lokhu na. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into esingayitsho yikuthi umthetho uyavuma ukuthi iconstitution iguqulwe lapho abantu befuna ukuthi iguqulwe. Umbuzo omkhulu yikuthi lapho iguqulwa kuyabe kuguqulelwa ukuthi kuzasebenzela abantu beZimbabwe, kuzasebenzela abantu bonke yini, kuyancedisa yini lizwe. Kulapho kulempikiswane khona, kulalabo abantu kuyiguqula iconstitution ukuze umongameli aqhubeke esesihlalweni. Yikho okudingakalayo, abanye njalo bephikisana lalokho. Ngicabanga ukuthi kuzaqhubeka impikiswano yakhona, ayisozibe lula ukuthi phele namhlanje kumbe kusasa. Isezaqhubeka kwamaviki okwezinyanga, mhlawumbe kweminyaka, lokho kuqhubeka kusiya phambili. Ngokuba labo abafunayo ahlale bayamfuna ahlale, abangafuna ahlale balabo bayala njalo. Ngakho ke kuyinto esizayibona iqhubeka, inhlanganiso ezinye zime ngapha, ezinye zime ngapha, abanye abantu beme ngapha, abanye beme ngapha.
Ubona abantu beZimbabwe bebambene yini okokuthi benganqaba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungayiwa kureferendum?
Akucacanga ukuthi kuzahamba njani ngalesi sikhathi ngokuba abantu behlukene phakathi. Kulalabo abathi kahlale, kulalabo abathi angahlali. Ngakho kuzayo ngokuthi oqoqe kangcono kulabanye ngubani. Uma laba abaphikisayo bezabe beqoqe kangcono, iyabe ingasoze iphumelele ireferendum, kuyabe kungasoze kuphumelele nxa kusiya kuyo ireferendum. Nxa labo anjalo abathi kahlale beqoqe kahle, mhlawumbe basengaphumelela njalo. Ngakho ke kusesemasinyane kakhulu ukuthi umuntu angatsho ukuthi amanzi agelezela ngathi. Kusesemanje kuselempikiswano, kuselokudonselana, kuselokudonselana lakulo iqembu elibusayo leZANU-PF, kanti ke kulokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho ke akukacaci ukuthi kuya ngapha kumbe kuya ngapha, lokuthi kusasa kuyabe kuzahamba njani, kuza kwehlula kumbe kuzaphumelela.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyanamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nonkosazana Zibusiso Ndlovu ongunobhala wenhlanganiso yabatsha eChefunye Social Association ngehlelo abaziqhubayo ukuthuthukisa impilo yabatsha ikakhulu emaphandleni. Uchazisa ngohlelo lweworkshop ezakwenziwa okweviki yonke ekhangelelwe ukuphathisa abatsha ngolwazi lokulungisa amafilimu phakathi kokunye okuchiyechiyeneyo okhangelelwe ukuthi kuzafundiswa abatsha.
Siyichefunye Social Association sizaba lomdlalo kumbe ngithi iworkshop eChefunye Primary ozakwenzeka kusukela mhla ka 7 April 2025 kuze kube izinsuku eziyisikhombisa. Lapho iChefunye Social Association izabe inika isupport kubantwana, kubantu abalama talent kuma skills achiyeneyo. Okunye sizaba sigcizelela kakhulu ngokubaluleka kokuregista le National Arts Council of Zimbabwe.
I-workshop leli khayelele ukuthi ibe iminjani, yiziphi ezinye izinto ezizafundwa ngabantu busuku eziyisikhombisa lezi, njalo abantu elibakhangelele ukuthi babe khona ngabantu abavela ngapi, njalo likhayelele ukuthi baza kuba bengabantu abanjani abangenelisa ukuthi baphathiseke ku-workshop enje.
Kuzaba lama-talent amaningi achiyeneyo azaba eyenziwa kuleyo workshop. Kuzaba le-training yoku-actor ezayenzeka kunsuku ezintathu zakuqala ze-workshop. Abazakhethwa ukuthi baphatheke ku-film yethu yakuqala bazaqhubeka sebephatheka ku-film yethu ngensuku ezine zokugcina. Sikhangelele wonke umuntu olesifiso njalo engumhlali waseZimbabwe, kodwa sikhangelele ikakhulu labo abayenelisa ukukhuluma ulimi lesiNdebele.
Abazangena i-workshop le baza kuba besenelisa ukuthi batholeni ngemva kokuphela kwayo?
Labo abazathola ithuba lokuactor bazayenelisa ukuthi labo bazakale, njalo bethole ilethuba lokutshengisa amathalente abo. njenge chief nye social association sikhangelele ukuncedisa abasakhulayo ukuthi betshengise amathalente abo lokuxhasa ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lodlame. Njenge chief nye social association senelisile ukwenza i-talent show ebekhona mhlaka 28 December lapho ebesilabahlabeleli abehlukeneyo abavela kuma provinces ayehlukeneyo aweZimbabwe.
Apa kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lonkosazana Zibusiso Ndlovu owenhlanganiso ye-chief nye social association ngenhlelo abaziqhubayo eziphathisa abatsha ikakhulu emaphandleni. Ube xoxa ngodaba lwe-workshop eviki yonke ekhangelelwe ukuthi izaqhutshwa echefunye primary school ngoBulawayo, lapho abakhangelelwe ukuthi bazaphathisa abatsha ngolwazi lokulungiswa kwamafilimu lokunye kwi-workshop ezaqhutshwa okweviki yonke. Asihlanganeni nesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo, ngutabo kancube.
Sibonge uTabo kancube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina masiko wethu.
Salamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Zithembayo uKips Dube. Namhla ke ngilomnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngembiza kababa. Ngwenya, sakwamukela uhlelo.
Sibingelele kubalaleli, sibingelele kubasakazi.
Iya, akusitheleke Ngwenya. Imbiza kababa kuyini?
Abudule nabalaleli, singathi thina abadala babe nendlela zabo sokuqinisa umuzi. Enye yazo kwakuyiyo le eyimbiza kababa. Ini imbiza kababa? Imbiza kababa kuyindlela yokuziqinisa phela ukuthi naye ubaba akwazi ukuthi engubaba ekwazi ukuthi aqine nasendlini laphayana mangabe sekufika isikhathi sokuthi-ke unabomama laphana ezindlini, ngoba futhi uzokhumbula ukuthi iningi labo babe banamakhosikazi amaningi. Uma ngabe uthole ukuthi nxa enamakhosikazi amahlanu, uthole ukuthi kuba nabantwana abazalwa engathi bangamaphahla, kodwa omunye bezalwa kwenye indlu, omunye ezalwa kwenye indlu. Uthole ukuthi bazalwa ngokulandelana kwezinsuku ngesikhathi esisodwa. Uzibuza ukuthi obaba bawathathapha amandla ngayo. Kodwa-ke babe lezi mbiza zabo okungukuthi kwakukuningi futhi kuyindlela ezihlukeneyo, ngoba babe yasemithi.
Ye, khonapho-ke Ngwenya, okwemithi yangikhona babe yithatha.
Babe yazi ngempela itholakala kakhulu egangeni, ngoba babe sazi ukuthi impande ethile ungayithatha ifaka emanzini kulokuyiphuza iza kweziqine ungubaba. Kube lezi mputshana futhi nazo ezinye zazikhayo zibe yimputshana, othola ukuthi nxa kudliwa naphana ebatshele omama ukuthi hayi xa ngiqekela neza kube lesobho uzothi kulowo mdluzi lowo ubone sekuphuzela ilokhuzana imputshana leyana. Lokho kukodwa sokuqinisa imbiza kababa. Ina leqolo leli azizona impela engumxhumana.
Ye, kodwa kuzosetshenziswa yini? Kukhona kumbe sowahle kwaphela ngenxa yokuguquka kwezinto?
Ukhona babudube nje. Into engiyibonayo ukuthi okuphazamisa obaba namhlanje mhlawumbe kunye yikukutsha lokho esesikudla kwezinsuku, othola ukuthi loba uzayisebenzisa kababa, kodwa ukudla okudliwa ngabantu manje kuyababulala ithambo yegazi le, othola ukuthi abasenawo amandla akhe awafani nalo abantu abadala esakhona sibabona.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela ubona ngazani kuvele kungavuselelwa njani khonokho sikhuluma ngakho.
Kungavuselela isibili, ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo zisekhona egameni, zisekhona ehlathini, okungukuthi nje kudinga ulwazi ukuthi umntazi ukuthi ungathatha lokuhlanzela lokhu kwenze kanje. Awuyavuka umbuzikaba abaqhiqo.
Ye, umuntu usuka ngaphe kubani? Njengoba abanye bayasibuza abantu lapha bathi nxa umuntu esekudinga khonokho aye nga.
Ngicabanga ukuthi omunye nomunye lapha ahlala khona esigabeni kuba nabantu nje uthola ukuthi ngaba umuntu omdala umncane, kodwa esikhathini esiningi kuba yibona abantu aba-insandelane abantu abadala bakhona. Xa ungasondela nje kuye nje engubaba laphana ubuze, ngoba abanye baba lenhlanhla nje uthole ukuthi ukhulela nje lapho okunomuntu omdala njengokhulu wakhe. Asondele kuye nje uzomtshela ukuthi hayi mfana wami, xa ufuna lokhu kube nje thatha lokuhlanzela lokhu. Kodwa-ke nxa ingekho umuntu onjalo, sondela komunye umuntu omdala lawe umbona uzwe chayeze yena uzo ifuli nchisha kapitelo tayi kana mofuna ukine kanji yeza kanji nazo ne na wanawa abela penda baya ya baba ya kazi ilezi zito tazu tuwa sonde na gigo baya kapitelo tayi mofuna uti ukine kolo sonde ala kutatelo kutatelo kuma kutatelo kuma kutatelo kuma kutatelo kuma kutatelo kuma kutatelo
Yes, I want to. Mapitani Kulma, Kartiga, question to Sinja, Mapitan Silver Kul.
Oh, Kartiga Kulmova. We won't mean to take a lunch, and when you saw the corner, ukuthi inkinga ibe khona bayana ekamelwe ngakho kubaleke kakhulu ukuthi abantu sivuke sizithathe sibuyele esintwini sethu ngokubuyela esintwini sethu sisebenzise amakhambi ezintu lokho kuzokwenza ukuthi sibuyele ekuqineni lokho abantu basendulo ababeyiwo
hhayi siyabonga kakhulu Ngwenya ungathina kusasa ba
siyabonga kakhulu nathi sibona ubalaleli
hhayi ke siyambonga ubaba uMbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu besixoxa laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke beli lami uMthembu Sithembayo Gibbs Dube, Nyabong.
Sibonge uGibbs Dube, ngezamasiko. Uhlelo vuselela umoya, silomfundisi useni Sibanda.
Kuluma namhlanje ngodaba olulandela lolade sikhulume ngalo ivili edlulileyo udaba lomthandazo umthandazo isikhathi esiningi uJesu uyawubeka ndawonye lokuzila kokudla siyananzelela ukuthi yena uJesu engalingwa ngusathane izwi lenkosi lithi wayezile ukudla okwamalanga angamathumi lamane ngakho wayehlezi isikhathi leso engadlanga lutho ezile ukudla kodwa esemthandazweni ngakho singabala lapha kuMathewu chapter ka 6 verse ka 16 ithi yena uJesu uthi nxa lizila ukudla linganyoka imali njengabazenzisi ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakali ebantwini ukuba uzilile kodwa kuyihlo osekusithekeni lo yihlo obona ekusithekeni nguye ke ozakuvukuza ngakho ke mfuna sinanzelele lapho ukuthi okokuqala uJesu uthi yena nxa lizila ukudla kazangathi yena kwesinye isikhathi nxa lingazila ukudla kumbe nxa kungafika ezinye izikhathi kodwa kukhanya ukhuluma ukuthi kuyinto okumele ukuba nxa ungumlandeli wakhe kube ngenye into ozabe uyenza ngezikhathi lapho uthandaza ngezikhathi ozabe uzibekile siyakunanzelela ukuba lokhu kuba yikuhleleka lohlelo oluba khona emuntwini olandela uKristu kutsho ukuthi indlela uKristu asikhulisa ngayo ekumazini njalo lasekukhulumeni loNkulunkulu kuyabe kuyikhonoko kokuthi sithole isikhathi zomthandazo lokuzila ukudla ukuzila ukudla akutshintshi uNkulunkulu akutshintshi amandla kaNkulunkulu akutshintshi indlela uNkulunkulu akukhangela ngayo kodwa kutshintsha wena indlela umoya wakho kwansi ukuzwa ngayo kuNkulunkulu kutshintsha wena ukuthi ingqondo yakho umzimba wakho ubandezele kungabi ngumzimba kumbe inyama ekubusayo kodwa kube ngumoya kaNkulunkulu oyabusubusa umzimba ngendlela vele uNkulunkulu ekuqalise naye edale ngayo umuntu antsho siyakwazi ukuthi udubo lwaba khona yokuba uAdam loEve bavumela inyama yabo yababusa ngakho indlela esi esinqoba ngayo inyama lenkanuko zomzimba ikuzila ukudla. Ngakho ke nanzelela ukuthi ukuzila ukudla kuqakathekile empilweni yomuntu ongumKristu. Abantu abaningi abangamaKristu, isiKristu sabasiqedakali, asiyindawo abakhulu esiKristwini sabo ngoba bayehluleka ukuzila ukudla ukwenzela ukuthi banqobe inkanuko zomzimba wabo. Umuntu ongumKristu udonswa ngamakhala zinkanuko zakhe, udonswa ngamakhala inyama, yiyo emenza agijimeza izinto ezehlukeneyo ngenxa yokuthi kazili ukudla, kazinika isikhathi sokuzila lokuthandaza. Siyananzelela njalo ukuthi khathesi odokotela nalabo abakhangela impilakahle zabantu bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyayenza ukuthi imikhuhlane eminingi eyabe isiphakathi kwemizimba yethu ife. Umzimba uyabe uzelapha ngaleso sikhathi. Ngakho siyabona ukuthi ayisonto nje ukukhulisa emoyeni, kodwa yinto njalo engakwenza ukuthi ube lempila kahle. Asibuyele ndaphana ukuthi uJesu usifundisa ukuthi senze njani. Nxa uzilile akumelanga ube ngumuntu lwana osuhamba usumemeza ebantwini. Amina ngizile ukudla kwesikhathi esingaka, amina ngenza into ezingaka, amina kokuzila ukudla vele yikho kwethu thina. Ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapha ebantwini, abantu bemangala ngendlela othandaza lozila ngayo ngoba uhamba utshela abantu. Kodwa uJesu uthi yenza ngabe indlela akwaziwe nguNkulunkulu kuphela amalanga akho lokuthi kwenza njani. Yebo, kwezi sikhathi ungakhuthaza omunye umuntu lapha nalapha, kodwa ukuthi uhambe umemeza umhlaba wonke ukuthi wena uyintshantshi yokuzila ukudla, Jesu uthi ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapho. Asinanzelelenini ngalokho-ke bazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu siqinise ngale ndaba yokuzila ukuze sikwanise ukukwenza, kuletha inkazimulo kuwe. Thandazela bonke abazangena kulesi sikhathi sokuzila, baqinise moyo engcwele, ubatshengise ukuthi lo lalo angazila njani entweni ezaletha inkazimulo lendumiso kuwe. Njalo le mthandazo yabo Baba uyiphendule ngegama likaJesu. Siyathandaza, amen. Asihlanganeni balaleli bami ngesikhathi esizayo.
Sithi enkosi kumfundisi Useni Sifanda ngokusipha uhlelo Vusa Umoya. Kwezemidlalo, uEzra Chisa Sifanda uxoxa lomdlali wecricket uChristopher Mpofu. Yena oke wadla uBhedu eminyakeni esanda kwedlula, edlalela iqembu lesizwe elamaChevrons.
UChrissy uthotshelwe yingwe ngomnyaka 1985 ePlumtree Matheland South. Ekuzalweni kwakhe akekho wayekwazi ukuthi uzaba ngumdlali obukhali kwikhilikithi, yona ebisaziwa njengomdlali wabamhlophe kuphela eZimbabwe okweminyaka eminingi. Nangu elonda imbali yakhe.
Ngazalelwa ePlumtree, lapho engenza khona izifundo zami eziqala kugrade 1 kusiyaphelela u-7, ngasembuya koBulawayo, qala form 1 ngaze ngayiqeda isikolo sami koBulawayo. Ngakhulela emagwegwe lapho engangifunda khona, emagwegwe High, labaningi bangabe kwazi lapho kwafunda khona uBenjani Mwariwari. So isikole engafunda kiso.
UChrissy uthi umdlalo wekhrikethi wayengawazi ebutheni bakhe, kodwa uthe usungulwa esikolo sakhe weqela phezulu wawufunda wahle watshengisa impawu zokuba yintshantshu.
Ngangu-form 3 kodwa singathi first team emagogo engaqala ukuyidlalela ngu-form 4, yikho engahle ngabe ngu-captain. I-cricket kwakungasonto esegazini lami, mina ngangithanda ukwenza i-athletics, ukugijima, izinto engangizenza engangizithanda. And then cricket ngayiqala hake okulate. Ama-team engadlalelayo ngadlalela Zimbabwe national team, and then okwalesi sikhathi nje sengijiwa kwe-national team, ngithola isithuba lokudlala eKenya, ngathola ithuba lokudlala e-India laseQatar. I managed ukuthi ngidlalele abathi World Giants, most of ama-players adlalela ama-national team abo, nangabe ngwaba abakhethwa from eZimbabwe.
UChrissy udlalele iqembu lama-Chevrons kumncintiswano etshiyeneyo, njalo uthi ukhona umdlalo angeke afa awukhohlwa.
Uthi ngidlale ama-World Cup for iZimbabwe ama-T20 angu-2, ngakwazi ukudlala i-World Cup ama-50 over angu-2, njalo yinto engijabulisayo. Maningi amagame engathi ngeke ngakhohlwa, ngathi enkulu kakhulu ngadlala size sinqobi Australia, sidlalele South Africa ngo-2007. Yili game engathi leli one of amagame engalithakazele kakhulu.
Iqembu lamaChevrons lake ladla uBethe lidlala okwezinga liphezulu kodwa kulezinsuku lidliwa njalo nje ngamanye amazwe. Kambe uChristian ngaba le ncazelo na?
Kunzima sibile kwafana bebengadlali kuhle. Ngathi umdlalo ngkhona ufuna ukubekezela and ngathi bayobiza ngesikhiwa bathi determination and yikho lokho engifisa kubana ngaba bengabe lakho kakhulu. And lokulwa ukwanisa ukuthi uzilwele uzimele yikho engibona ngani ayisibenzi sokuzimela abakabi laso ngithemba ukwana kungabe kuqhubeka kulunge kodwa eyi kuzathatha isikhathi kufuna labalandeli also bezange ukubasekela abafana.
UChrisis wathatha umhlalaphansi kuqembu lesizwe kodwa lokhu edlala ikhilikithi ekwele India.
Ungathe siya ngenza okuningi lokhu engidlala but like bengisitsho ubana ngidlala abathi i-Legends League okwamanje ngidlala e-India lamathimu engiwadlalelayo like cause ngathi okwe-international sengijile kudalwa ngabantu abaningi abanye awufana labo Chris Gayle, Harbhajan Singh, Suresh Raina abaningi aseba-retire kwi-international cricket kodwa kukhona i-league abathi i-Legends League so yiyo engiyidlalayo. And omunye engikwenzayo ku-coacha kuba ngu-assistant coach we-Tuskers ngapha koBulawayo.
Njengomuntu othanda kakhulu i-cricket uChris uthi uzaqhubeka edlala lo mdlalo athiye kuphela nxa umzimba ususala. Imele 7 igama namu Ezwe Jesus Banda
Zimbabwe
siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi ozibiza ngo DJ Ma 12.
Ngizothanda ukubingelela abalaleli igama lokuzalwa othwele indlovu phuma eplant esigabeni sasemacingwana ngoDJ Mathofu on stage umusic ngiyokuqala ngo-2020 ngadropa EP eyayinama track ang 8 ngabuya ngo-2021 ngadropa amasingle track nango-2022 ngadropa amasingle track kwabuya ngo-2023 ngadropa amasingle track ngisebenzisana no-DJ Ace Carter from Epic Force.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami, umculo wami okwamanje esibhala ufayo kuba digital stores kodwa uzoba khona kungekudala. Inamba 064-727-1616 mangabe uselizweni lase-South Africa yikho lapho engicula ngikhona.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bathembisa ukuthi sizozama ukuhlala ukuqhubeka sibanikeza umculo esicela kibo noxhaso lwabo ngoba ngaphandle kwaba siyilutho.
uDJ Matwelfu esigqibela uhlelo lwethu. Asidibaneni uhlelo lunye njalo kusasa. Olivalelisayo uNtungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.